Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uTano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-27 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo, ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isibusiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwazi ukuyithenga, kodwa uzagcina ukhathe ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi okufuze ngabafunda, abanye abasafundi sebehlele.
Abalwa impi yenkululeko eMadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende eMadlambuzi.
Laba abazithiba ngama-overveteran bahamba besefisela abantu ukuthi ngingajoyina izaphuyende ngingajoyina izaphuyende sizalibona, but abantu bazimishele, abantu bakudiniwe into eyenzakala elizweni lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana, ngoba lokhu akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association INACORA isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla lokhlubu. Emkhambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa, sona esikhwele sisuka ku-$1200 Zimbabwe dollars saya ku-$1430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo, ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So okwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu ilahlekelwa yisisimo, abantu bayagula baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki. Siso abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono. Imali zacatsha nje emabhenki ayekhona. So buba nzima ukuthi namhlanje ovuko sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula umthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo siyomali. Kodwa ngenxa yokuthi umusa ungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto, wacabuka sesithi imali sesile surplus. Isaplasi yangukhona iyabe isaziyo izusizwa yibo kodwa ebantwini impilo yaba nzima inzima and izikolo ziyavulwa kungasokongayi, into ziyabe zikhwelile, abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokhu akukhulumayo. Lokuthi bale ndlela yokukufiksa asiyiboni ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejuli kaZulu. Lokhe sikudaba lunye, uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashopu wonawo ayiwona athengisa amarandi, abantu laba behola amarandi, abahola amayusi, abahola behola amayusi. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile, ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephephile impilo engcono. So iyayekela kuphela and uyathola ukuthi i-society si-divided, abantu kulabahola ngamarandi, kulabahola amayusi, kulabahola ngama-bond. So khona kuthana kuyabulala kakhulu, kuvele kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kubuhlungu. Hayi into ekhona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu, bakithi abantu laba kufuze ukuthi ngabayaboshwa, kuze kucake ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngabayaboshwa bona abantu base-airport, u-security officer lona wazwakale khuluma wonke kuze u-Ubert Angels laika kafrizele imali wonke bona bo-Passion Java bonke ababoshwe laba abantu bebonakala bebotshiwe kuze kukhanye ukuthi khona siyangaphi njalo sisenzani. Ngaphandle kwalokho vele akunamuntu ongabaxolela abantu abantu laba ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhuluma anto bona kathi sibathule zwiya asozulu bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuze i-good mafia angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo total wonke lokho umuntu ukazwakali lapha bababambile straight bababambe amaphenti ephansi. So avele abala ngenye indlela abangayisho bangamasela. Hayi akwenziwe iplan baboshwe laba bantu, thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela bebesithathelwe lezinto lezi kuze kucace ukuthi imali le iyathathwa. Sesisengiwe kakhulu ilizwe lesi lisengiwe kakhulu asalinga sela lutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bayahlupheka. Hayi wofuze beboshwe sibili abantu ngokubona kwami. Hayi kulomuzimu obukhulu apha ezweni lezimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngazi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye 10 years nje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli lizwe abantu ama-destitute kuphela, ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani, asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani, abantu baphila njani?
Okwenzakala kulokunzima ukuthize. Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwazile ukuyithenga ngokufosezela, ngokufuna ukufosezela kodwa uzagcina ukhathe ezinye izinto. Yikho uthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ufuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlalele because uzafundisa njalo umntwana wena uthi sokuthola imali empupu. Kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi khona even ama-examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngebomu ama-examination ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke. Last year sibe la problem abantwana bafeyila bonke ngobuningi befeyiliswa ngebomu besenziwa ngebomu ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha lakho kusho ukuthi bayalamba kwalezi mseki bayathengisa amaphepha. So amaphepha ase-leaker futhi. So abantu vele into ezinjengezikolo bacina beyekela begijimisa ukuthi ngithole imali yempuphu kuphela ngidle ngoba kunzima ukuthi le mali eholo lakhona uhola amabhondi, amabhondi akhona athe ngi luto. Unwa ufia la panos patrene ba kuba kuchinchila ngi mbali panzi kaku. Every time na uholo, vile ba ema ma data uholo. Vile ba vile ba kwa tulo 15 to 30. Lapo vati be kweze kona, abo ma mbali lezo, kwele zi pezulu. Utuna usia tingi randu, bisa tingi US dollar, ufikuti I pezulu nga nziyo. So, imbili wakona vile iba nzima kakulu. So, akulo mzima, abandu wakona be kube dropa ezi nyi zindwe, ezi fuzeze nzagali. Ezi nyi ezi kolo watu watu, kwa 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 kwa
Hello ke ngumnumzana ndodana Sibanda umzali obekhuluma icingweni le studio 7 eseplumtree
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkomo
Asambeni madoda siyovota
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni seMathebeleland South bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa ngokhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulona lo umnyaka. UEzra Chisas Banda we Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eSeplumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhakhasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangalizwe Wenkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithiba ngama-officiarians bahamba besifisela abantu ukuthi ingagcela izaphu yenileyo kumbe ingagcela izaphu yenileyo sizalibona. But abantu bazimisele, abantu badiniwe into enzakala elizweni lakhe. Basilinda yonke into ukuthi hayi bayasithusela kodwa hayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla leZANU-PF bazama ukumbamba ngamandla angene kubandla leZANU-PF.
Kasi kufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamasteli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamasteli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana bathi fanele singene kuZANU-PF kodwa kasafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona. Mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni kuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngeyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye sonke sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedumuntu wezaphu.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalise nzima.
Akusakoli abantu abaningi asikoli babhala bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukufika bakho epathini yabo. Kulabuyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogo abakwazi ukufika ngazincedi. Sabe sikhalela intumbi labo bangathola ukuncangabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli yampani ntambo wezamakhakhasi ye-internet njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende uMnumzana Dilimuzi Phuthi uthi ngamanga aluhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Ngithanda ukukubeka kube sovalo ukuthi ngamanga wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU-PF ngokukhokhelwa ngumbono kababa uPresident u-Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa kulendawo athi akula muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU-PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukantulikazi kumbe ekuqaleni kukancwabakazi. Ngiyimele Studio 7 emadlambuzi eplumtree igama lami uEzra Chisas Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
It's a paper.
Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa oweZimbabwe ohlala kule South Africa ole permit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi iningi lisalinde ukuthi ama permit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe u-Auxilium Nangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intatheli izindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Auxilium Nangagwa. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilijiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi njani? Siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingasikhethi hlangothi. Siyakhula sengalingaqhubeka ukuthi ibambe kanjalo. Ngidinga impawule lami lapha. Ngiyazo ezombangazisa. Into eyenzakalayo njengomthakazi siyabona kuyenzakala amabhadi akhona. Abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo. Kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ibona kwa singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu, kodwa sifanele sibe kwazi singabathakwazi siphila asithandeki noma singavotela wonke amacembu la akhona especially aseMpumalanga lawa. Singavotela izani, singavotela iTCCC, kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi sibe second priority. Sonke isikhathi is either iTCCC or izani ebusayo. Umuntu kamthwakazi sonke isikhathi is second priority. Engizama ukukujola be ukuthi asivule namehlo sibone ni singenza njani ukuthi ngelanga lathi sisifake ku-first gas ngoba sisahlala siyi-second gas sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini, kodwa asivulene amehlo lathi sike sizamele ukuzidudukisa siyisigaba seMadebeleland. Singahlali singayi-second priority ngazo zonke izikhathi. Kuyozokube nini kanti?
Mavuka lomthengi Studio 7. Ya, ngizwe indoda lo othi Boom Shebelele. Angazi ukuthi Boom Shebelele umnceda ngani. Kale ukukhuluma ngephandle vele ngala support. Ungakhuluma ngezaphu thalo senganjalo. Asidlani lapha baba. Lapha sisiriya. Izaphu vele yadilizwa ngumkoma isiko. Tshiyana lathi. Imiphathe esikhangelele i-CCC. Lezani yamaphathe angadala i-support. Lokho kwenu lokawula support. Fikela baba uzodlala uzothi Boom Shebelele uzosihlabele. Abasakhulayo kuncedi konke lawa. Awula muntu okhulayo ongasupporti izaphu. Bake landa uthe ngxe uyaholisa izikipa nani lamahlewu. Njengoba ninganamali nje abaningani vele. Izaphu baba kwaphela lokho tshiyana uswangela umsindo. Akwela muntu ematopo mnambele ematopo, akwela muntu ematopo angavotela idoti. Izaphu vela nguvalwa lokho yasikophathi. Tshiyana nako ulandela unkomo ngafuna unkomo. Wena ungumuntu omdala. Sobale kususe egoli ususithi abantwana bebehamba emaralini. Izaphu kuyabanceda ngani? Akula ncedo lokho. Yase sigangela abafana abancane. Omqondisi, wena wochamisa. Lina ngale yazi umqondisi kuphela. Izaphu.
Izano kusuqeda abantu elizwe umkhuhlane osubulele izwe phela laphele izwe sise kusuphikeni nje ngayo izizwe kina asibamba neni lokho ukuthi maphathizwe ubani uthini ubani uthini ezihlongu sasele izano PF evalela phana ayikho into singalungisa lobani lobani ngeke abuze even noma ungazwenza akula into ongayilungisa izizwe kina asikhupheni lo mkhuhlane lo oyosigcwalisa amazwe osihlukumeza izizwe kungaphuma izano PF into elizwe abantwana bezimbabwe bazolala liphula umuntu ngokuthi nonke kwamanje kusasele amasela la asikhupheni amasela la ahlale robha abantu ngokudla. baba kona mahamba kampena ngokuthi kambe abantu bazaholela kuze kube nini abantu bengena imali abantu besihlupheka ende bakwazi kamhlupheka ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele izinto zasheke baroba abantu so kambe abantu bahlala beroba abantu ngokudla suku zonke kuze kube nini abantu berojwa beqamba mali
studio 7 sambonani kanye labalandeli bakho ngifanele ngisekele leya ndoda ikhona enye indoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ngelinye ilanga cela nini studio 7 lisitshele indaba ezenzakala ngaserussia hayi lezi ezenzakala ngaseamerika asiyabi amerika futhi ungasitshela lokanje amanqaphunqaphu kodwa thina kakhulu funa ukwazi ngerussia lokhu kwenzakala erussia and irussia sihamba layo sithi viva russia viva 2023 futhi siyovota namakhansila lama-MPs ethu kwe MRP viva MRP viva viva russia viva viva MRP viva
embingelele enkundleni elinjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile hayi ngeke ngithi limukise abantu bakithi abathanda iqiniso labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapha elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni asewest ukuthi yibo abayenza izinto zingahambi kahle emazweni aseAfrika mina ngokubona kwami akuloni iqinisa lelo kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground kambe abantu labana bahlukuluzwa iAmerika yini kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshonetshana labantu emgwaqweni amapolisi emile emgwaqweni etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali kambe lokho singakubiza sithi yi-amerika esihlukuluzayo ngibona ingathi bantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapho
ya nampela ngisoze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalaba abantu abathi ye mqondi bona ye wathi umqondi umqondizo kasibe shona umqondizo indebele lasemadopho siyakwazi lapho hlela qondisi lathi esinye singabakomoya yasiso mashona dampu kugcwele abantu bakomoya utsholotsho kugcwele abantu bakomoya ematopo bagcwele abantu bakomoya uyaziwe ngapi ematebeleni ngoba vele bakula abantu bakomoya laphana umzilikazi wabathola ngaphi laphana bahle bahla bonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kanti vele bona abantu abasula umqondisi kanti bona sebenze vele yini into esebeyenzele abantu besindebeleni ngoba indebele babo ngibona into esebeyenzele yini bengangitshela nje iwani umqondisi uzama ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lizojiwa ibona sebezokukhuluma kuzogqeka umqondisi kanti isigodi liyathaphuzwa abantu bathaphuza omnakaga labantu babo nabafazi babo into abayibhizi ngakubhizi besihlola umqondisi kuphela kanti igodi lelihlotsha phambi koni naliwomsimlomo iwayi lingakhulumi ngalo lokho lizosolwa ngumqondisi udm umqondisi yasilo ndebele solani nabanye abantu abathotha igodi linaliwomsimlomo athi abantu babo nabasebenzi baqhathile ngodwa abantu basemashona leli lokho lisola umqondisi umqondisi lishona hayi zamani ukuziqoqa mani mani hawu hawu kude lapho esiyakhona mani umqondisi wami uzokhulula abantu nayethi libhizi ngokuthi umchothoza kuphela hayi hayi zamani ukuba wabantu mani abantu beshona sozube zizochothozana mona bodwa kodwa thina abantu besindebeni siyachothozana siyathengisana umuntu zama usesivula amehlo ukuthi sikhululeke lathi sabantu besindebeni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani basakazi zestudio 7 ngiyalibingelela mbingelela labalandeli betriple c ngithi khangasani ngamandla ayilokhu ukuthi kuthiwa yeyitriple c ayilabantu itriple c ayilama-structures this abantu barejistile abantu bafuna ukuvota and abantu bakwazi 5 years leyizane busa into yonke izowonakala amapholisa kathesi abantu bayakhala batshontshelwa izifuyo amabantu bayatshayo amapholisa kasayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapholisa sokusebenza imali kabaholi izane ithatha imali ithenge lokuta kwasha izimoto ukuthi behambe bekhampena beshaya abantu ukuze bevotele izane so khonokuyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibethusela bengene kuzane upf kodwa ebhokisini umuntu ekhipha izane upf funa ukhipha izane upf ndise sizondile lokho okakuta kwasha ukuthi ewanke bese sithi uridza ngawini uridza kawini ewanke uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uridza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanke kawini so wena uyakusithi uyawina ngabekela ukutshona urobha abantu kabasayifuna izane upf bakhathele lalaba abantu abahlala besola umafa bethi umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahloniphe abantu umqondisi nguye aqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odn likhulume lithi umafa urong umafa wamtshela and liqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ngokuthi i-mrp stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kalizange limphendule ngoba lesaba esithi wachiye omangulube la esaba ukuthi uzolitshela indaba zenu laqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso and liqinise lingadingi irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
alawke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0800 462 4650318. Siyacela abalaleli imlayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo, lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayithoba minembili i-80. UBiden wethule umbiko wevidiyo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yemelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevidiyo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli bakamnumzana Donald Trump owake owayengumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni seWhite House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump sekulezinto eziningi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump labo abangaze bawini bachiye nengaphi lo Trump akula bafanana. Bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawo amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Zona ezizukuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhuphi ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasosi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa, kodwa mbona ukuthi ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakwethu, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. uZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.